lapha ewardini 6 esikaLendi kuthiwa umuntu oyedwa olimele kakhulu emaceleni ngapha langekhanda ekalungwini nje lapho kuthaywe khona abantu abaningi because kuthiwa abantu abangu-9 singakhanyela njengalapha esiyakuzuba ethenofu lapho kuthiwe khona omunye indoda walinyazwa kakhulu emaceleni ngapha lekhanda. Wathe uthe ephuma eshop bezithengela nje egqoke i-t-shirt ye-CCC kwabuya-ke imota ekade zibhaliwe ukuthi yi-ZANU-P F. Kunabantu kade begcwele emoteni lezo akade begqoke ama-t-shirt athengisela ukuthi ZANU-P F. Bathi sebesehlile-ke bamugijimisa umuntu lo baze bambamba baqalisa ukumthaya amacele wonke bathaya ngezinto zonke kade zelazo. Ekalungwini iZanu-PF zicabangele ukuthi ingawina but asinkisokusobala kibo ukuthi awusoze bayiwine iwadi leyo.
Sikhuluma nje bangaphi abatshayiweyo libahambisile yini esibhedlela?
Sikhuluma nje abatshayiweyo okuqala lo okuwadi 6 esikaLendi phakathi kobusuku izolo simhambise esibhedlela seDinga Hospital but singahambisi esibhedlela samhambisa emapholiseni kwenzela ukuthi ayothola iziphoti egcweleyo. But siworried kakhulu ngabantu abangapha esiyabhuwa abayibo abathayo kakhulu omunye befuna ukubulawa kuze kwakhala umbombo ebusuku lanamhla emini bekukhala umbombo. So kwabe sebebuya-ke abantu bezanu besebefuna ukuthi beyohlasela futhi esibhedlela. So then i-team yethu idispesile bonke nalapha kade begula babalekela egangeni. Ngikhuluma nje sengixoxa labanye bami abasegangeni akhonale ekalungile esiyabuwa. Then bebedinga usenator sinaphande onguye ne-team leader okuhamba ngale ukuthi ungane funa ukuthi kwala abantu laba bahambisebini. So baze beyofika emzini wakhe belokhu bemdinga kodwa bamtholanga.
Bakhona abalokhe besesibhedlela
omunye lo okade sesikhosi siyabuzuba elokhu esesibhedlela kathesi eDinga Hospital. Laba abanye kade beseclinic so asikwazi sikhuluma nje ukuthi bangathi banyamalele bayegangeni labo kumbe baye emakhaya because abanye abakwanisi ukuhamba.
Esikwaziyo ukuthi inani leli lizakhwela ngokuya kwesithathu because sizwa kuthiwa abantu laba ekuseni lemini bahambe futhi besenza khonokho.
Abantu labo banjani elithi ngabe ZANU-P F?
Esikwaziyo ukuthi kade bekhuluma ulimi lwesiShona because bebengazwisisani labantu laba kade bebetshaye bebabuza imibuzo bona bengebehluleke ukuphendula ukuthi bafunani. Thina esikuchabanyelayo ukuthi abantu bakithi i-local ZANU-P F leyi khanya ngani inyuse abantu bokuza khonale ukuthi bazobancedisa bona bezisaba ukuthi bengabonakali.